sendaba ku VOA indebele.
Alingali vuka njani mhlakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 13 Mpandula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isidumbu sowaye ngumongameli welizwe eMnumzana Robert Mugabe siyaphenduka njalo enkundleni yeRufaro Stadium eHarare lamhlanje ukuze uZulu ongamvalelisanga izolo athole leli thuba.
Kimi ngithi engikuthande kuye ngikumela into ayefisha ngayo. Ube ngumuntu lwana othi angathi lokhu kakufuni, yiloba kurong ukuthi angakufuni, ube sima ngakho efutshe ngakho.
Intengo yokudla iqhubeka iqansa elizweni osekuthiye iningi lingasazi ukuthi lenzeni.
Abantu kade esibona ngathi sibili sebefike esitiyeni abantu abasakwazi bayo. Le misebenzi yani bangatshela bengayi ngoba abantu abasenelisi. Nokuthi ukuthi kumbe alokuyi-stairway, abantu abasenelisi ukuthi bathwele ezomazi okugadi.
Izizalwane zamazwe atshiyeneyo bezihlala kwele South Africa seziqalile ukusuka kulelo lizwe zisiya emakhaya. Sizahlaziya lolu daba lezinye.
Kuliqiniso ukuthi abakhala ngakho lapha eSouth Africa yikho lathi esikhala ngakho ekhaya. Loba nje singakhuthaza ukuthi abantu kababulalane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isidumbu sowaye ngumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe sizalethwa njalo enkundleni yeRufaro Stadium namhlanje lapho uZulu ongamvalelisanga izolo azathola elinye njalo ithuba. Izolo inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene kwaqhamuka ukufuqana lokunyathezelana okukhulu ngesikhathi bezama ukubona isidumbu sikaMugabe enkundleni efanayo abanye balimala. Kusasa khona inkokheli zamanye amazwe ezedlula amachumi amahlanu zizavalelisa umoyi enkundleni yeNational Sports Stadium. Lanxa uhulumende ubezama ukuthi uMugabe abekwe eNational Heroes Acre, umndeni wakhe uyakwala lokhu sithi uzangcwatshwa okungaziwa khona kulandelwa isifiso sakhe losiko lwakibo lokufihla induna ngoba bathi ube induna yoqobo eyakhona le kwaZwimba. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomeli webulilima West edalele ePhalamende njalo elilunga lezano PF uMnumzana Dingimuzi Phuthi ngokutshona kukaMnumzana Mugabe lembali yakhe.
Umgabe ngumuntu obe sebenze ngendlela enze ukuthi amukelwe ngabanengi. Kukanti ke kulabanye ke abambona ngaye ngenye indlela. Kimi ngithi engikuthande kuye ngikumela into ayefutha ngayo. Ube ngumuntu lwana othi angathi lokhu kakufuni, yiloba kurong ukuthi angakufuni, ube sima ngakho ephuthe ngakho. Iningi lethu thina abantu siphambanisa khonapho ukuthi asila lokho okuthiwa ngama-principles ngesilungu, ukuthi umuntu kumele amele into ayimelayo angantengante. Kodwa ke okunye singabe singakunankana ngomgabe ikuthi ngumuntu ozame kakhulu ukuphakamisa abantu bakibo ngokubanika umhlabathi. Yebo kambe sithe sithathi sivuse uMugabe ubuye wangathi uyavilapha kancane ukwenza into eyayivele iyelwelwa yokuthatha umhlabathi. Kodwa ke uthe ke isifundo esesibonile ukuthi abantu laba kade bethethe umhlabathi babasoze basise ngalinye ilanga ukuthi umhlabathi ubuyele ebantwini abamnyama. Wakwenza lokho. Iningi labantu basemasimini bakhona. Iproblem nje ukuthi kulamavili abantu abafuna ukusebenza baphonga ukufuna ukuhlala bekhombela ukuthi ngokwami konke lapha kungenalutho.
Abantu abaningi basola inhlelo zakhe esingathi ngama-policies akhe ngesiNgisi. Bathi yizo ezadiliza umnotho, ngakho utshiya imbali embi kakhulu elizweni. Ungathini ngalokho?
Ye, asikeke sithayinja sisihle umthini baba. Umsebenzi ophethwe ngupresident uba ku-Emerson Mnangagwa kathina ngokukorobha amanzi acuthekileyo. So sikhangele ukuthi ezomnotho lezi zibhidlike ngesikhathi ikakhulu from 1990s. Sithethi sifika ku 1999 kungaphana sokuthathwa umhlabathi. Izinto bezike zavele zawonakala. Yebo kambe singakhombela iSAP sikhombele njalo ezinye inhlelo nje ezingaphakelana ngalomgadi. Kodwa kasikhangeleni ukuthi aluba wasina wasina wadedela abanye kusase lesikhathi ukwenzela ukuthi abanye baqhubekisele phambili umsebenzi. Nanku ke umsebenzi osusenziwa lo i-economic recovery program e-serious efuna ukuthi abantu babambisane. Yikho ke okwenziwa ngupresident Mnangagwa kathesi yikusebenza umsebenzi wokulungisa izinto esileminyaka sihlezi phezu kwazo zisonakala. Yebo kambe wayeqale kuhle umdala kodwa ngithi aluba wasuka wananzelela ukuthi kusina kuti.
Alo ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi ilunga lebandla lezanu PF njalo omela isigaba sebulilima West edalele parliament ubexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7. Kunjalo nje uEzra Jesus Banda intatheli izindaba weStudio 7 uxoxe lababaleka elizweni besiyaphephela kwelebhilitane ukuze sizwe imbono yabo ngomnumzana Robert Gabriel Mugabe.
Umbiko okubhobhaka kukamnumzana Robert Mugabe womukelwe ngemibono ehlukeneyo njalo ngenjabulo enkulu izizalwane zeZimbabwe ngoba bethi ufe elamacala njalo engatshongo ukuthi wabulelelani izihlobo zabo. Umnumzana Ngqobizana Maplanka uthi uMgabe waqeda imphefumulo yabantu abaningi.
Kumele sikhulume iqiniso ukuthi uMgabe wayengumbulali, uMgabe wayelisela, uMgabe wathatha ilizwe lalilihle kwalidilizela phansi. Kudubeka abantu nje bamatasatasa umhlaba wonke lowo ngenxa kaMgabe. Ukuthi namhla sibe sesikhohlwa lokhu sithi thina uMgabe wayengumuntu omuhle siyabe thina selivuse singabantu abalamanga.
Unkosazana Nagizi Nkomo uthi ubuhlungu kakhulu ngoba ugogo wakhe wadlwengulwa libutho lekukurawundi kwazalwa unina.
Angisoze ngimxolele cause isoja larepha ugogo wami. Ugogo wazala umama and umamami uze watshona akamazi ubabakhe. All this kungenxa kaMgabe, so uzamxolela kanjani umuntu onjani.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ohlala edolobheni leManchester uthi abantu kabakhangele lokuhle okwenziwa ngumgabe bengasoli kuphela.
Ukhona ukuhle okwenzayo, even lakhona phana ekuphambaniseni kwakhe kuningi abantu abakubhenefithayo. Bangabe baphuma baphasala lamazwe bahamba bayalela le ma kuwukuthi baqinisile ngento le ukuthi uMgabe wabulala ilizwe and all that. Abathatha amaskizwe la sebawafundile endaweni eziningi emazweni athiyeneyo babuyele bayilungisa ekhaya. Angithi uMgabe kudala waphuma elokhu ngani esihlalweni.
Zinengi intandane ezabulawelwa abazali 5th Brigade. Umnumzana Gibson Ndlovu ohlala edrobheni leLeicester ngomunye wazo.
Kodwa ngifisa ukuthi kuba uyavuka aphinde afe futhi avuka aphinde afe futhi. Khona manje abazali bami bafa bonke ngendaba kaMgabe wabulala labo okhulu bethu uMgabe ngesikhathi seGugurawondo. Mina ngeke ngimxolele abe-MDC abaqeda iminyaka yonke le besilwa lo Mgabe. Namhlanje abanye babo sebemkhuluma kahle.
Umnumzana Martin Mpofu ubele sifiso sokuthi uMgabe ngabe wafela ejele.
Sile mbuzo emningi kakhulu esingakwaziyo ukuthi ngubani ozasinikeza ingcazelo zayo. Kodwa hayi, abantu bajabule impela ukubana isitha sesihambile minus one problem. Siyajabula kakhulu thina sithi halala.
Umoya uMgabe uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami nguEzra Jesus Banda.
Intengo yempahla lokudla ezitolo isikhwele okuphindwe phose kabili kuyona le iviki. Lokhu sokuthiye abanengi abafana lomnumzana Ambrose Vindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla seZCTU, besithi bona abantu bagcina betshengisela bengaqoqwanga beqoqwa indlala.
Ye, okuyiqiniso ukuthi intengo yezinto iqansile. Amafutha ungananzelela awukubhekisela 2 liters namlandi around 35-37 bonds. Kwezinye indawo vele ezitolo awuyitholi, ayitholakali vele, uyayidinga uyiswele. Lapho uyithola khona iyabe ikhonapho. Bese sikhuluma ngempuphu. Impuphu la iqansile kwanokuthi vele awusezokuzwisisa ukuthi uzananzelela usikhuluma kanje kathesi i-50 kg. Kwezinye indawo kuma-250 kusiya kuma-300 bonds. Konke ama-10 kg kukhwelile, but kwezinye indawo impuphu yakhona uyayidinga uyiswele. So ke kuyadengisa ukuthi ngalesi sikhathi abantu kathesi siphakathi kwehlupho olukhulu eZimbabwe. Ngoba iqiniso konke lokhu kuyenzakala abantu imali zabo zokuhola ama salaries azimele endaweni yakhans. Ukukhona phela umuntu ezimbabo athe sohola $300. Kodwa yethola impupho okuthiwa i-50kg la i-$300. Umuntu lowo uzadlani kakathi kakabhadala irenti, kakathengi lutho, usesebathenga impupho ophelela khonapha. So-ke ilizwe lethu hhayi abantu liyabahlukuluza nje liyaqhubeka libahlukuluza. Sibona ungathi owalesi sikhathi abantu bakhathele sibi.
Impuphu-ke yona ebikwa ingasatholakali ezitolo, abantu manje bathenga ngaphi? Benzani?
Impuphu ayitholakali ezitolo kodwa wathesi ungakhanya izitolo sezivaliwe ntambama. Usuyibona futhi sikhona ebantwini laba abathengisa ensitha abe singathina i-black market. Bona banabantu yabona sebelayo sebeyithengisa. And kuyakhanyeka abantu abana abayithengisayo babe impuphu vele bangayithatha ngayo. Iqiniso yikuthi kuloku kunazele ukuthi izitolo izo zikhupha impuphu leyana zinike bona abana abantu abathengisa phandle sebethatha imali enye esabekayo engaqedakaliyo besenza imali eningi. So-ke kuyatshengisa ukuthi ilizwe ezomnotho ezingamakakuhle lenza kube lokugcwelegcwele obuningi lokuganga okuningi, kube le-exploitation, kuthi abantu abafuna ukwenza imali ngendlela eziphezulu ngesikhatshana bazenze.
Sasisizwa njalo ezinye inhlanganiso ezigoqela eyakho ye-ZCTU labanye nje besithi bazatshengisela ukwenza ukuthi uhulumende abone ukuthi ngempela ezomnotho lokho eziqhubeka zibhidlika.
Okuyiqiniso yikuthi abantu khathesi akusadingi umuntu wokuthi kumbe i-ZCTU kumbe mani ozaqoqa abantu. Umumo lesi ubona into sizazenza and uhulumende ngayengananzelelanga sizabona into ezesabekayo khona abantu sebezenzela bakucabangayo. Ngoba kade sumele umuntu uthi amemeze linikeza lokhu lalokhu akusasebenzi. So ke sibona ungathi ngomume sesibiwa hayi abantu kade sibona ngathi sibili sebefika emcimbini abantu abasakwazi bayenga. Le mizwe nani bayagcina bengayi ngoba abantu abasenelisi. Nokuthi ukuthi kumbe abe kuyi stay away. Abantu abasenelisi ukuthi bathwele ezo mali zokugada. Kade sokala ukuthabela ama bus 50 cents. Abantu bayamela line labantu umuntu emile siyafika endlini ngo 10, 9 ebusuku lokho line libus leyo.
Alo ke ngumnumzana Ambrose Bindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi iqula lebhanga leInternational Monetary Fund liselizweni ukuzohlola ukuthi inhlelo ezimele zilandelwe nguhulumende ezeStaff Monitored Programs ziqhuba kanjani. Iphephandaba leHerald lithi usikomitsho wamapholisa mnumzana Godwin Matanga usexwayise uZulu ukuthi lanxa elelungelo lokutshengisela lokhu akutsho ukuthi kumele abangele hudlakela. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli bethu abasithumele wona ngeWhatsApp.
Yisanibonani injani balaleli be Studio 7 nabasakazi be Studio 7 abahle. Hayi ngiliso wami umbono nami ye ngendaba kuhlaselwa kwabantu bokufika lapha eSouth Africa eMzansi. Liyahlupha kakhulu udaba lolu ngoba ngokubona kwami ngibona ngathi uhulumende walapha nguyo okugqugquzela lokho ngoba la bantu bayohlasela abantu phambi kwemaphoyisa njengaukwenzakele izulu bababonile uma besuka besiyohlasela bababonile kodwa bazange bayenze lutho abafuna ukubabopha bayenze lutho kushouthi bayayivumela le nto le. Besingathi i-United Nations sicela ngathi ingaqinisa isandla ukuvikela abantu abakuleli lizwe ngoba kabazizelanga baze ngesimo esisemazweni abo. Uma ingazivikela kakhulu kumbe yenze uhlelo olungcono lokuthi kumbe imali kufanele beyenzela ilizwe le-South Africa ama-sanctions belifakele ama-sanctions ngoba sokukhanya kuhlukumezeka abantu abangenzanga lutho. Abantu beSouth Africa bayadelela bazenzela intando yabo. Kuyakhanya ukuthi amaphoyisa ayisapota lento ngoba ubheka icele layo ngumZulu ngoba inzondo isuka kahle kahle ebantwini bohlanga lwamaZulu. Amahostel wonke la agcwele lapha eSouth Africa yiwo adala leyo nto le. Kwamanye amaprovince akwenzeki la seJoburg lapha basuke eNatal bezoyenza lowo msindo kona lapha eJoburg ukubonisa ukuthi umZulu vele inguye oneproblem. Lokungayi esikolweni kwabo ikona kuyikho okugqugquzela leyo nto leyo. Cela abantu bakomanye amazwi bezama ukuthi bebambane nama opposition party mangabe hayi awayi support le nto le zama ukuthi ayisukumele ngoba kuzaze kumoshakale kuyazi mase kuqala ukuphindiselelwana nabantu bokufika sebeqala ukuphindisela kuzoba buhlungu kuzokufa abantu abaningi so uhulumende akazama ukuyisukumela le nto le hayi ngokubhubha kukamongameli uMgabe wayengumongameli hayi thina akulisinikeza stress sibona kuyikuthi manje one problem ngoba imali yeZimbabwe kade iphelela kuye ebhize lokhu elatshiswa izinto ezingakhanyiwe kudlalisa imali yelizwe okunguye vele wayimotsha wayigqidayo nezanupif yakhe hayi yena kahambe kahle umdala vele asinandaba naye thina njengabantu basesindebeleni babuhlungu kakhulu ngento ayenzayo egugrawundi ebulala abantu kaya sihambile vele sidingi lokuthi asimkhaleli lokumkhalela uNkulunkulu yenze kahle wamthatha nabo banaba abaseleyo omnangaka nabochiwenga behlukumeza abantu kumele bahlale beyazi ukuthi uNkulunkulu babhekile bazomlandela ukhulu wabo yabona
hello studio 7 ngiyalibonga badala ngomsebenzini eliwenzayo ngaso sonke isikhathi ube lisithinta lisitsho nje ukubana lathi sitsho kusenhliziyweni zethu ngoba lapha kwelakithi akwenzakali lokhu ubona ukuthi we ukhululwe la ukuthi ukhuluma kusenhliziyweni yakho hha kabakuvumi lokho ngoba akwazi ukuthi kusenhliziyweni yakho nosenhliziyweni zabo kuthiyene saka kabavumi saka siyabonga iredweni ekhululekileyo esikhululayo lathi ukuthi sikhulume kusezinhliziyweni zethu ngingena kudaba lowayengumongameli uRobert Mugabe ngithi mina kungaba usebhayibhileni kuyachiwa ukubana ungaze wafakazela owangakwakho amanga kakukhuluma iqiniso ukuthi uMugabe wayengumbulali uMugabe ilizwe lapho elikhona ngathi isandla sakhe uMugabe nguye wancindezela abantu zonke izinto lezi awuthiwa abambonga khona laba abambongayo ngamanye amatsotsa ngkhona uMgabe into ayezenza abambonga zona njengokweminda lokhu okweminda lokana wakwenza ezama ukuzidifenda ngoba wayesebona ukuthi i-MDC sikhona size ngamandla so ngumuntu wamaqhinga wayenamaqhinga ukubana azidifenda yalese mbusweni hhayi ukubana wayefuna ukupha abantu umhlabathi ngathi siyabona lalo mhlabathi abantu bangikhona abaningi bakhona sebewuthathile ngiyabonga.
Hayi siyabonga lathi labo ke ngabalaleli bethu abasithumele imilayezelo yabo ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela abalaleli lingathuki njalo imilayezelo yenu ibe mfitshane kakhulu. Kwezenzakala kwelemelika bekule ngxoxo mpikiswano yamalunga ebandla lama Democrats izolo ebusuku amalunga alithumi yodwa aphikisanileyo ngemva kokusuka kwabanye abalithumi ngoba bengenelisanga ukuthola usekelo lwemali kuZulu. Okhokhela abazancintisa laba umnumzana Joe Biden uthwalisana nzima lo mnumzana Julian Castro bephoselana aqhatha.
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uhlangabezana nendlu besithatha besifakele indlela chabombe.
Udlakela lwezokucwasana ngobuzwe kwele South Africa seluthiye amakhulu abantu bokuza sebeyimhambuma okugoqela lezalwane zeZimbabwe. UBenedict Nhlapo uxoxa abasemngceleni endaweni eziphephileyo lalabo asebebuyela kuyibo ngenxa yalolu dlakela.
Lomsindo ohlangabezana lawo emnyango nxa ungena eholweni yetsolo elokishini lekahlehong edolobheni lekuruleni elingcinelane leJohannesburg. liholo igcwele phambi ngabantu labantu ababo ababalekele udlakela lwezenophobia elokishini lemikhukhwini yaseMandela. Unkosazana Polite Moyo leminyaka engamachumi amahlanu labantwana abathathu ngomunye wabeZimbabwe abaphose bafike ikhulu abahlala kule iholo. Ukuthi ngeviki eyandulelele epheleleyo izakhamuzi zakwele South Africa kuleli lokishi zivuke seganga ngovivi zabathanyela okwencekeza.
Bathi silininga only 3 hours libe lingasekho la. Bathi ngo-10 siyangena door to door wonke umuntu wangaphandle kaphuma. Sabaleka saye police station. Sesikhona ngale police station sabona sokubamba intuthu sokutshisa impahla zethu.
Lokhu uthi sekubaphendule baba iziceli zokugcina.
Asilamala silalo sithi nje siphume nje simsulo kwakudla kwani 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 owuthi lanxa sicabanga ukuya ekhaya uyazibuza ukuthi ekhaya ufuqalisa ngapi konke imbizi imigano yonke into yethu kankomntu konke kufele khona pha lapha ade sihlezi khona.
Lapha ke kule iholo balala beqamela imikungulu yabo omama kwelinye icele obaba labo kwelinye badlela lapho betshone lapho kanti ke labantwana badlalela lapho.
Uyazi ukuthi i-stress engilaso nxa ngicabanga i-property yami enye bengakayisebenzisi nje i-property esanda ukuthengwa ibekiwe kundimaza kakhulu ngaphakathi kwami. Ngicabanga ukuthi yona leyo mali yokuthi ngiphinde ngikudinge khona lokho kade sengikudingile ngizayithatha ngaphi angisebenzi. Besezokuthengisa nje ngizithengisela ama-vegetable ngizokungumsika bachisile konkani salanga la next.
Umnumzana Isaac Sithole Mabandla ngomunye wabalitshumi lambili abalahlekelwe zimpilo zabo kulokhu kuhlasela. Yena-ke kwathi ngemva kokuhlaselwa ebusuku belele wathi ezama ukubaleka bambamba bamkhanda ngamatshe lezigodo bamtshisa waze wafa. Umfo wabo umnumzana Langton Sithole Mabandla uthi lesi sihlakalo sibatshiye bezondile bedanile benhliziyo zivuza igazi kodwa usizi ukuthi akuselanto abangayenza ngaphandle kokuyangcwaba umfo wabo ekhaya.
Kufa uchipolwa kana kuti kufa uchite zvekupisa.
Kufa ukhandwa loba uchisa kubusungu okokuthi lawe ufa usezwini. Kubusungu kakhulu kimi ngoba imuzi yakhe isisalele mina.
Saka kusara kwaite vana nekusara kwaite mhuri zvese zvakutasana neni.
Ngenxa yalokhu kuhlasela amakhulu ezizalwane zakwamanye amazwe asebhalisele kubuyela emazweni abo. AbeZimbabwe abedlula amachumi ayisithupha, abeMalawi abedlula ikhulu, labeNigeria abadlula amakhulu ayisithupha bayingxenye yamaqula aphakathi kokubuyela emazweni abo. Uhulumende waseNigeria useqalile ukuphindisela izalwane zakhe emuva. Isizamo sakwele Nigeria ukhethe kwaziwa ngokuthi umnumzana Nicholas ngomunye wabebe kuqula nakuqala.
Kungcono ngiyefela elizweni lami kulokufela lapha sengathi aziphelelanga ekhanda. Ngilahlekelwe zimota zami lebhizimusi lami.
Yiningi-ke labeZimbabwe bathi njengoba isimo ekhaya sesisibi okwedlulisa amalawulo bazahlala balinde loba yini ebuyayo ngoba bengabuyela ekhaya lakho bazagcina befile endlala. Malesulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict. Lokhu sikudabalunye lamhlanje sigqiba uhlelo lwethu lapho kade sihlaziya udlakela oluqondiswe kwabokuza eSouth Africa. Sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umongameli webandla leMthwakazi Republic Party. Siqale ngokumbuza ukuthi izikhalazo zezizalwane zeSouth Africa ezokuthathelwa imisebenzi lamathuba atshiyeneyo azifani na lezikhalazo zezakhamizi zesigaba seMathebeleland ezithi lazo zithathelwa imisebenzi ngamavela kwezinye izigaba zelizwe.
Kuliqiniso ukuthi abakhala ngakho lapha eSouth Africa yikho lathi esikhala ngakho ekhaya. Loba nje singakhuthaza ukuthi abantu kababulalane. Okokuqala ngizokhuluma nge-SADC, ngike sengikhuluma nange-African Union. Ngicabanga ukuthi iy'ngatsha lezi zombili ziyehluleka ukulungisa udaba lolu ngoba okokuqala okwenze abantu baseZimbabwe particularly abeMathebeleland babuya South Africa yikuthi kulohlupho olungalungiswanga kusukisela kudala olweguguraundi olwadisplaysa abantu as early as 80s bazogcwala eSouth Africa kwasokuqhubeka nje ngemva kweminyaka yabo 2000. Uthola ukuthi amazwe se-Africa especially e-SADC bayabehave as if akulanhlupho emazweni alaba bantu ababaleke bazogcwala eSouth Africa. Ubusuthola ukuthi sebeqala ukusola izizalwane ze-South Africa sikhuluma ukuthi ziyathathela imisebenzi namathuba amabhizinisi. Not only that, siyananzelela ukuthi kulale crime eningi lapha eSouth Africa ogoqela le fraud lokuthengiswa kwama-drugs and all those things. You find that ezinye zalezi izinto ezenzakala eGoli ama-crimes kukhozwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Usithola ukuthi sicabanga ukuthi ngalesi sikhathi ngabe amazwe e-Africa ama-presidents alabo abantu abathi khona bagcwele South Africa ngabe yibo abaphitheka ngokulungisa ukuthi amazwe anjeabo Nigeria labo Zimbabwe, oMozambique, oMalawi labo bonke abagcwele South Africa kulungi emazweni abo ukuze lezi zizalwane zingatholakali sezihluphana labantu beSouth Africa lapho. But uzathola ukuthi ama-presidents wona lawo akulungisi lokho ngoba bangabantu abangabahuqulizi benotho abangelandaba lamamasizi abalendaba lempilo zabo lemnotho wabo. Esesicabanga ukuthi thina i-SADC le-African Union ngamaklabhu nje ama-leaders ama-countries but abangalani losapho lwabo oludubekayo.
Ubona ungani bengasuka bona bokuza ilizwe le-South Africa lona leli lingasala linjani njengoba sisizwa ukubana abokuza yibo abaziphetheyo?
No, ngicabanga ukuthi baba amazwe ngamazwe abalabantu vele esingathi thina ngama-experts kolunye uhlangothi kumbe ngama-professionals kolunye uhlangothi. But engikunanzela into sokusenzakala e-South Africa uthole ukuthi layo imisebenzi kayisekho vele e-South Africa sikhuluma kanje. Ngikhangela kakhulu abantu abavela kithi eMathebeleland. Ungakhangela bagcwele Hilbo, bagcwele kubo Uville, bagcwele kubo Soweto, bagcwele kubo Thembisa. Ungakudingisisa abaningi babo kabasasebenzi ngendaba yokuthi imisebenzi vele ayisekho ngenxa yokuthi ama-foreigners semaningi lapha eSouth Africa. Engikucabangayo ukuthi kube kuthiwa amazwe nalawo e-Africa esikhuluma ngawo ukuthi kawacilani bona bezinkokheli, uthole ukuthi singakhangela ngelizwe njengeZimbabwe i-SADC labo AU yiyo bagijima bancindezela kumbe bafakazi ukuthi eZimbabwe ama-elections abe free and fair every time nxa kulama-elections. But nxa kuliqiniso ukuthi ama-Zimbabweans avota kuhle njalo ekhetha abakhokheli ababafunayo, abantu baseZimbabwe babalekelane eZimbabwe. Uzathola ukuthi babalekela ukuthi akulamsebenzi kulocuku kunyezwa lokhu nalokhuyana ngoba amazwe e-Africa abakhokheli bawo sebengabantu abaqamba amanga abangalani labantu abadubekayo abalani lokuzinothisa. So engikutho ukuthi mina lanxa abantu laba bekhona lapha emazweni laba uzathola ukuthi iningi labo akusasizi kakhulu njengalokhu ukuthi kudala umuntu wayeafundisa kwelilizwe umbe siya ngudokotela welizwe ngenxa yokuthi kulamathuba anjalo kuyi-government to government agreement. But kathesi abantu sebezenzela njalo uzathola ukuthi abantu basekhaya ikakhulu eMathebeleni abaningi babo banamaphepha angabenza ukuthi babe lama-permit okudinga imisebenzi ngabantu ababuya ngendlela zabo ngenxa yomumo osekhaya obathwalise nzima.
Hello-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ese-South Africa esigqibela-ke inhlelo zethu lapho ebesihlaziya udaba lodlakela oluqondise kwabokuza e-South Africa i-xenophobia.
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uhlangabezana besithatha besifake bindlela siyabombeni ngabe siwenzeni na.
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uhlangabezana ngenduku besithatha besifake bindlela siyabombeni ngabe siwenzeni na.
Siwenzeni nambeki, siwenzeni ngqakula,
siwenzeni nambeki, siwenzeni ngqakula, South Africa uhlangabeza ngenduku. Besithatha besifake indlela, siyabombeni ngabe siwenzeni na.
Siwenzeni nambeki, siwenzeni ngqakula,
siwenzeni nambeki, siwenzeni ngqakula, South Africa uhlangabeza ngenduku.
Labanqobi yilo-ke kade lisiphathisa ngengoma yalo ingoma yahlatshelwa-ke ngesikhathi sikaThabo Mbeki esangumongameli. Hhayi, silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Libe losuku oluhle lempela viki elijukela.